ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela kustudio 7 yesonto mhla ka 19 kwenkwezi 2019 ngokhipu dube. Endabeni zethu lamhlanje. Zokugcina imali yama bond notes amatsha emigoqweni eZimbabwe. Ngesikhathi uhulumende esithi uzalungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS lenye imali.
Kulamadola amatha, brand new, lama-$2 amatha. Ukuthi aprintwe nini, thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminista uyokwazi ukuthi uaprinte nini, kodwa kulanto asitele yona.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi konke lokhu kubaselwa ngabantu abangafuni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje.
Abadabuka kwele Zimbabwe babukisa ezamasiko kwele Melika.
Abanye abangama-Americans babuya khonale, abanye babuya bevela e-South Africa khonale befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale izilapho bakhanti zethu khonale.
Lingakhuthwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Lokhu libona ntuthu iqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zokugcwele imali yama bond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesindo sama real time gross settlement kumbe RTGS lenye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube umgcinincebo kahulumende weZimbabwe esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali eningi kangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu lo Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcwethi kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokho okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensita kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla unkosazana Britting Bovu uthi lokho kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensida ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
I-5RTGS nxa uyithwele i-5RTGS ingaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50RTGS. Kuyathiyana ama-rates akhona eyomuntu olemali esefonini lo muntu okhethe imali esandleni. Esefonini kuyabi kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe isesandleni kuba ngconywana kodwa lakho akula bungcono ngoba akusaphileki.
Khona ku akulilimazi nxa lithenga lithengisa impahla.
Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomba ukuvuka isikhona nje, kwaphomba ukuvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawe ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerate eyayikhona ngalelo langa. I-10RTGS yayisakunika i-1 le idola leMelika lele. Wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa kwaphomba ukuvuka kutshintshile kathesi sesa imali zethu zonzana sezihleza zaba eroded, azisela vala, azisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele seyodwa.
Sizwa njalo kuthiwa kulama bond amatsha avela ngapi khona pho zokuthiwa azigcwele
emgqweni. Kona lathe segcwele ebantwini siwe uya segcwele ku black market kulama dollar matha brand new lama $2 amatha ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawa azange sibe kwazi uminister uyokwazi ukuthi waprinte nini kodwa kulanta stele yona silindele athi ukuthi sizwe ukuthi kati lama dollar asematha avela ngapi aprintwe nini eprintwa ngubani
sizwe njalo kuthiwa ke
ngoba yiwasevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe ngoba nxa le yethu sinengi kakhulu uso kudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bahuquluze khona lokho kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamaresa phezulu thina abanye ngapha sesisala singalalutho
sizokuthwa njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali bese likuzwileni khona
isimanga ukuthi indaba esizibona kuma Twitter lemanyuzini kodwa yena uminister phela akakahleli lokuthi leyo 500 million uyithethe ngapi kubani i 500 million esiphomu kuyiza ku Twitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngapi sinje soyabuzana ukuthi kathi uyithethe ngapi leyo 500 million all of a sudden ngeza kokuba ama rates ekhwelile ku parallel market abaphezulu kangaka kwabonakala ku printwe ama bond amasha yena usengovuka sengile 500 million ukuthi ukuthi nguye phela thina ababaduke sicabanga ukuthi yena nguye obuye ngapha ku black market wazothenga imali
so ke kodwa kolokwe
wethu yikho kwenzakele ubuye ngapha yena la mara TDS akhe la print le amatha wabuya ngapha ku black market wakhweza ama rate wathenga imali ngakho sethengile imali sikwandu sesithi kusasa ama rate kumele abuye le back to normal
yekhuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo
as long as lokho esebenzisa RTDS mina ngikubona ukusenzakala
kodwa umnumzana believe gawule webandla lezano PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama RTDS njalo lentengo yempahla eGNAyo
umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo lani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kade vele ama-prize akhwelelani kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abahamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku kuganga ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
kulapho ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile le nto zakhona ezinyethola ungakhangela ichibukwela leyo ukuthi utshwala uphewa ukhwela njani vele kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu beze bekhweze nje izinto zonke ezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini okubalahlekileyo ukuthi bakhweze le fuel yakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho okumangalisayo khona ukuthi kuloku ganga
kodwa siyabona phela i-RTGS kathesi ungayo emkambo lowo yokuthengiswa khona emgwaqweni isiku 125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleni khona okugawula
khonokuba kuhambi kuhle njalo kids kuyathengisa ukuthi into zimanga kuhle nxa kuthi kati into enzomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nani into zenezo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonoku kutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenziwa khona okuhamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa yilo kuze nama-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla soku esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uba le sandla naye silukhuni ukuthini adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlingisa uhulumende ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona kakwazi lokuthi wenza
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxa besebona bathi nti imali bana basegcikeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye bathumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcikeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonoko so nxa kungaqedwa khonoko abantu bazathi uhulumende uyakulo mlandu kutsho ukuthi uyakuyekela khonoko kutsho ukuthi ngezinye indlela kakuboni ukuthi kudinge ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwa
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umoyi uRandolph Sims owayesaziwa ngokuthi ngucomrade Coltrane Chimurenga owaye kwinhlanganiso ye-December 12 movement ube yindoda emadodeni. Uthi uColtrane Chimurenga odabuka kwele Melika walwisana lenketabechabi yabamhlophe eZimbabwe lakwamanye amazwe njalo leziteso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamanye amazwe agoqela eleBhilitane, ilizwe leMelika lele-Australia. USims ubhubhe ngolwesibili kwelemelika. Ubesaziwa ngokutshengisela emigoqweni esola okwenziwa ngamabandla aphikisayo kweleZimbabwe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Benana masiva we
senzi we manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
izulukanda balamdla kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke ngixoxa lo nkosikazi Koniman yena oyi board member ye Southern African Community in USA kunapha ke kwele Melika isakhu igangelana lezamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke ilo mcimbi omkhulu namhla kunapha e Silver Spring esabelweni seMaryland. Ngisakwamukela kukhikelo nkosikazi Mani.
Yebo kunjani?
Hayi ngiyaphila kanjani?
Ngiyaphila.
Uhamba njani khona ngapho kusakho?
Isakho ba isiqalise last year ukuyenza i-festival le, but yona ibisi yaqaliswa kudala mthichane. La America, especially indawo lezo ze Maryland le DC le Virginia. Abantu bazi kakhulu indawo ze East and West Africa abakwazi ezethu ngapha ngaphansi kweAfrica sabona ukuthi kuyabe ku right ukuthi yenze yethu i organization ezakhuluma ngama countries awethu awe Southern Africa and wonke ama countries ona lawo esilawo ase SADC
yiwo
ama countries esilawo khona.
Yeah, masikhangela ke singathi lina vele lihlosa ukwenzani khona.
Sifuna ukutshela abantu beAmerica ngama countries ethu ukuthi senzani iculture yethu lokuthi you know kuyini okuhle okusema countries ethu abangahamba bekubona abantu abangaziyo ngeSouthern Africa ngoba baningi abangazi abanengi ngababuza ukuthi uvela eAfrica bahle bethi ho uvela eNigeria uvela eCameroon you know ama countries ethu abawazi the only country yodwa abayazi iSouth Africa yindaba kaMandela yabo
yes.
So yikho science organization le uthi sibatshengisela ukuthi hayi iparty le kaMandela icountry le lapho kuvela khona kulamanye ama countries surrounding ni country kaMandela iSouth Africa abenza lapho izinto ezinhle that we want them to know about
lapho ke libukisani konapho
njenganamuhla kuzaba labantu abazagida indlela esigida ngayo ekhaya kulo muntu ozakhuluma nge like ukuthi abantu ekhaya baphila njani you know like emakhaya not edrobheni ngoba abaningi kodrobho bayakwazi like you know ekuseni abantu babanye emakhaya basavuka besiyathatha amanzi sibatshengise ukuthi amanzi siyathwala njani kumbe inkuni abatheza inkuni lokuthi inkuni zithwala njani lokuthi umlilo senza njani sipheka njani and you can singabatshela nje nge-anything as a culture zethu esizenzayo emakhantini ethu
singathi-ke nxa sukhangele abantu konokele kubukisayo bakuthakazelela yini
kakhulu ngibona ukuthi indaba esiyaziwa ngabantu abaningi so kuyagcwala bakuthakazelela khona lokho esikwenzayo kakhulu ngoba siyanika abantu amatafula ukuthi wena uvele Angola nasi itafula yakho tshengisa kwe-Angola ukuthi e-Angola lingani ne-Angola lina lise eMozambique lina lise Zambia Malawi so bonke abantu bayabuya nje khona kubezokha sebebaningi futhi ababuyayo sathi sikhalisa ngokungabantu abalutshwane bathe sebebaningi abantu abathakazelela khona lokhu abanye abavele emakhantini ethu but bathakazelela lokhu esikwenzayo so bayabuya even abanye abangama-Americans babuya khona abanye babuya bevela eSouth Africa khona le befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale even lapho ema-countries ethu khonayo
singathi ngaphandle kokugida okunye likwenza khonapho ukuthi lifundise isiko kuyini
you know i-spirit esobuntu ukuthi you know singabantu banye even though sivela emazweni yes emazweni angafaniyo singabantu banye so siyakhuluma ngobuntu bethu ukuthi lapho sivela khona kunje and izinto ezinto usiko lethu yilolu njengeezweni lapho yabuvela khona
singathule ukubona sibele kunceda kakhulu ukuthi abantu babe sizwa sibuthi hayi laba bantu balesikwelinje lelinje lelinje.
Oh yes, ngoba abaningi sebethakazelela ukuthi bezibonela izinto lezi ekhaya. Yabo ukuthi ekhaya kunjani lapha lapha emazweni lapha esikhona akufani lasekhaya lethu lawo you can imagine ukuthi ekhaya ungayenzakala into icommunity yonke iyabuya you know ekhaya izolibonisa kumbe kuhle kumbe kubi. For example engakukhuluma ngakho last day ukuthi umuntu nxa yetshata emakhaya ethu ungalungiselela abantu abangu 100 abazobuya ngoba lo ominvitileyo uzabuya lomunye futhi. So kufanele ulungise ukudla okuzadliwa ngabantu abayedlula 100 ngoba ungayenza 100 njengoba besenza lapha e-America. Siyaphela ukudla izinto zethu zone zezekhaya ezobuntu that we try and esizama ukuthi sitshele abantu ngakho ukuthi linonxa lisibona sila lapha sivela khona siyenza into enje leli yenza so la thina siyenza so ekhaya. And bayakuthakezelela khona lokhu ngoba babona ukuthi hayi alibandluli. Liyamukela wonke umuntu obuyayo ngoba kuyisikhathi sokujabula. Even nxa kuyisikhathi sokukhala kula zawuthi ofanele abuye ngulo lalo lalo akula kubandlulula. Uyabuya obuyileyo liyamamukela you know ngobuntu bethu.
Yes, siyabonga kakhulu Zulukandaba. Lamhla-ke besixoxa lo nkosikazi Connie Mann oyi-board member ye-Southern African Community Organization khonapha kwele Melika. Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Mann.
All right,
bowa manje-ke sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nomaliso Msasiwa yena ongusomabhizimusi ongusakhulayo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Fresh in a Box. Ngibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sixhumane laye sixoxe okuningi mayelana ngale nkampani yakhe njalo isimo somnotho. Noma ngiyakwamukela kuhlelo, nansi isimo somnotho silokhu sigugudeka, abantu bayakhala besithi imali ayisabambeki ikakhulukazi idola lemelika. Lina njengabo somabhizimusi lisayenza imali na?
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. So nxa sikhangele isimo somnotho elizweni, i-industry esikuyothela njengebhizimusi ihlelele ukuthi ijose lapha abantu abasurviva ngakhona, that which essentially is the food industry. So it's not ideally perfect, akukho ngendlela, kodwa siyatotoba. The US dollar gets tough in the market, the local currency RTGS ayincedi ngalutho, and the fact that uhulumende has no holds and has never or hasn't fully understood the impact of e-black markets into everything that we do, we're forced to stand in limbo. I think wonke umuntu sisihlalele thembeni, you know, that's our greatest currency. Ukusebenzeka kwe-business is mostly because of a dedicated team.
Ama-bond note alokhe lahle i-value. Siyezwa abanye abosomabhizimusi besithi sebefuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela. Pho kumele kwenze njani ngoba eningi labantu abalala idola lemelika?
Nxa sikhayela izinto ngomumo wakhona, idola lemelika likhona ebantwini, alikho in the overall system that is controlled and regulated by uhulumende. So uzathola ukuthi bakhona abazakwanisa ukuthi bethenge, but amabhizimusi afana nathi lamanye amakhulu kuba lokunzima because sisathungamelwa and were regulated by uhulumende. So uzananzelela ukuthi whilst the black market goes crazy nge-value ye-bond note, we have sensitized ourselves njengebhizimusi ukuthi kulezi izinto ezingajintshiyo nsuku zonke. Sokusifundisile thina njengebhizimusi elincane ukuthi kumele sithi ukucabangisisa especially ngama-customers ethu ekugcineni ukuthi kuba affecta njani. Sidlala njenge-black market or sidlala njengebhizimusi that is ethical and is about the people.
Ngibale kukhasi likakhudakhwashe Msasiwa ukuthi njengenkampani lisanda ukulahlekelwa imali eningi ngenxa yalesi simo somnotho esilokhu sigugudeka. Usupply wenu esithi ufuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela, kodwa lina lihola ngebond. Lokhu kusho ukuthini nxa sesixoxisana ngemali eliyenzayo?
Into esikhangeleleyo thina ukuthi loba kunzima kanjani sizaqhubeka ngebhizimusi, akula bhizimusi elihlala li positive profit lines. I think konke ngithi njenge-fashionable box kuhlelele kuthini. Our main vision is that we won't give up until it's a case yokuthi kuzamela omunye umuntu elayithe cheese iZimbabwe, and that will have to be us. So it wasn't the best of days, it was unpredicted, but we've had good days and good wins.
Ngibuhlelo noma unikeza bontanga abangawusomabhizimusi amazwi enkuthazo.
Amazwi ami enkuthazo azaba ukuthi never make decisions based on your current situation, make businesses based on the situation where you want to be, and then make sure that even in the harshest of conditions it brings out the best in you, that you bring out the best of your conditions.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. I hope that especially abalaleli bakho who are in the diaspora, in terms of Freshener Box, we have a facility ukuthi lingathengela abantu abangkhaya ukudla, and we have affiliate shops where you scan and go. So in terms of people who are in the diaspora, you can scan and go.
Na ngunkosikazi uNomaliswa Msasiwa isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwe phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi du kwane lokwanamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazo omuhle. Bye bye.
So ngikhulu ke Mike Hove. Sike sikhangele ke ezikhangelelani ezibhekane lokholo lwesiKristu silontuka melikomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labalaleli kunye lababukeli indawo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomthumayeli isahluko sesithathu ivesi ngelesithumi lesikhombisa, iVesi 3 ngesilungu, verse 17. Ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzawubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo, ngokubana kuzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo, sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba le-ke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nenamhlanje ngokuqakatheka kwelothwa isikhathi. Ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba siluthwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomoni ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe, sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba abalungileyo nabakhohlakeleyo, uNkulunkulu uza kubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundo weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaziwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga, abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwako konke, isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula esikukwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomoni yakubona khonokho, yakunanzelela ubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. into enhle ukuthi uNkulunkulu akukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena, uNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni. Wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. UNkulunkulu wakubeka ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila. Ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomon uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela. Ungazi wathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo nguyena lwana owenza izinto ezamukeleka akhona kuNkulunkulu kuphela kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizamini ukulunga singazisayikela silahlekelwe indlela ngoba endinye ilanga sizawaphendela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitshwe labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli engakafiki babesazi ukuthi umuntu ongumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungela nhliziyo embi, ungela lunya, ungacindezela abanye, ungela nhliziyo yokubulala, ungela nhliziyo yokuthakathi, kodwa ule nhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. Nkulunkulu abe lathi asilondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda. Sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga, silungile sikhohlakele, imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele Baba Thixo ngcwele, sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlule emhlabeni sithiye amagama amahle lezulwini kulosi zisamukele, zisithokozele, usiqondise, usilondolozise. Kulamandla zobomi naphakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders libe nguJiki Lobhanqa 0-0 lele-Herentals kumdlalo wenguqu odlalwe namhlanje e-BF. Kweminye imidlalo, Manica Diamonds 1-1, Chapungu 0, Chicken Inn 3, Capes United 3, Mushwane 2. Ukuthi sikhulume-ke ngokwenzakala kuphoso sile ngcwethi kwezemidlalo, uMnumzana Muzi wethu Hadebe. Baba Hadebe, sakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngizingelele labalaleli.
Ye, ngamafitshane-ke buhamba njani kuphoso khona?
Ungathi izinto kazihambi kuhle kuqembu le-Highlanders. Ngibona ngathi inkinga yabo enkulu yiyona le yokubana bayehluleka ukuhlohla. Bayakwenza konke nje okumele kwenziwe kumdlalo wenguqu kodwa behluleka phambili ukubana behlohle. Kutsho ukubana emdlalweni engu-8 sebeluze emthathu, badrowa engu-5, kutsho ukuthi abakahlohli nje enkundleni ye-Bubba Fields. Sikhuluma nje lonyaka
bangakulungisa njani khonokho?
Kukhanya kulobunzima namhlanje, kukhanya ngathi umqeqeqi uMatinda Ndlovu lapho sikhuluma naye ngemva komdlalo, ukhanye engathi laye ungathi usecitshelwa ukubana kuyini okungabe kuhlupha iqembu. Wasekujikela ke kunthatheli yezindaba ukubana kube yibo abangakhuluma ukubana mhlawumbe kuyini okwenzakalayo, mhlawumbe nguye oseyehlulekile, mhlawumbe kulokunye okukhona okungabe kusenzakala eqembini. Ngibone ngathi kusele kancane ukubana atsho lokhu okucinga abantu
abaningi.
Iqembu le-Highlanders lingabe lenze lokhu abakuthi yikubotshwa ukuthi bengahlohli.
Siyabonga kakhulu ke Hadebe, isikhathi sesiphelile, ungadelwa kusasa. Ingcwethi kwezomdlalo umuzi wethu Hadebe, siyambonga kakhulu. Singakehluka nokuthi sikhangele okodwa nje kade kukhokhela namhlanje. sokugcwele imali yamabhondi notes kwele Zimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngoKip Stube.